So we seek a decent number of VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kunhlolanja 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
qadisele uhlelo kovulawayo luzathatha insuku ezingafika kwezilithumi ubona ngathi kusiyafika sezintathu kunyanga elandelayo ngibona ngathi kuyabe sokubuka sesiluphetha lolu hlelo sizakuya emaclinic kakhansili siye esibhedlela la esikhule esempilo United Vula Hospital vele sesikhona sizakuya engutheni eMother Day sibe khona
uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19 lusungulwe ezabelweni zonke zelizwe namuhla
iyo impilo esiphila ngaphansi kwayo kusuka ngo-1980 ukuthi kuyebiwa imbheda yezibhedlela lamaphilisi kuyebiwa nguhulumeni ende ofanele aphe abantu okokuphilisa
umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempila kahle udokotela Phoshiya Manangazira umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okutyhaphaza imali ephathelane lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yeCOVID-19 amalunga ebandla leMDC Alliance alitshumi lambili abotshwe ngomgqibelo eChinoyi ngesikhathi elungiselela umngcwabo omunye wawo akhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola isibambiso ngamunye i-5,000 yebheyili namuhla zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus luqale namuhla ezabelweni zonke zelizwe kuhlatshwa abasebenza kwezempilakahle kobulawayo bebehlatshelwa ezibhedlela ezigoqela ese-United Bulawayo Hospitals lolu hlelo lukhangelelwe ukuthatha insuku ezilitshumi kubika uAnastasia Ndlovu.
Esungula okusemthethweni uhlelo lokuhlaba izisebenzi zezempilakahle lelijekiseni, umphathintambo wakobulawayo inkosikazi Judith Ncube, yena ongazange ahlatshwe namuhla, ukhuthaze uZulu ukuba ayamukele ijekiseni le.
Kukhangelelwe ukuthi ama-vaccine le asivikele singabi ngama-victims. Kodwa kunyatheleleke lanxa uza kuthatha kungabi lamandla ngizama ukukhuthaza kangaka ukuthi Bulawayo omuhle sicela siphakame sizame ukuthi sizuze ama-vaccination.
Unkosikazi Ncube uqhubeke ethi ihlandla lakuqala lalolu hlelo luqondiswe kuzisebenzi eziqakathekileyo abathi ngama-frontline workers.
Namuhla bekulontshwa ne-vaccination ikakhulu kuma-frontline workers ethu. Nxa singazuza okweneleyo ama-vaccinations aneleyo, sihle sibakhuthaze bephiwe i-first chance.
Umqondisi wezempilakahle ukhansili yakobulawa idokotela Edwin Sibanda uchasisa ukuthi luzaqhutshwa njani lolu hlelo.
Qadisele uhlelo kobulawayo luzathatha insuku ezingafika kwezilithumi ubona ngathi kusiyafika sezintathu kunyanga elandelayo ngibona ngathi kuyabe sokubuka sesiluphetha lolu hlelo sizakuya emaclinic kakhansili siye esibhedlela esikhule esempilo United Vula Hospital vele sesikhona sizakuya engutheni eMother Day sibe khona zonke izisebenzi zempilakahle kumele zihlatshwe ezifuna kazibhatala.
Umgcini sihlalo we-Health Services Board udokotela Paulinus Sikhosana omunye wabaqale ukuhlatshwa ukhuthaza uZulu ukuba angesabi ukuhlatshwa ijekiseni le ngoba isihlolwe ngabohlangothi olwe Medicines Control Authority of Zimbabwe.
Kodwa singaze sihlatshwe kuyamele singayekeli ukugqoka amamask, singayekeli i-social distancing, lokugeza izandla, lokusanitizer, sibe sisenza konke khona lokho.
Kodwa ke i-department kahulumende ehlola ama-vaccines, i-Medicines Control Authority of Zimbabwe, sebeyikhangelile bayihlola, bayiregister.
Uchief Nursing Officer kukhansile edolobho lakobulawayo unkosikazi Sithokozile Hobe uchasisa ukuthi bazasebenza njani kunsuku ezilichumi ezilandelayo.
Silama teams angu-4. Ama teams la aqala ezibhedlela ezinkulu namhla. UPH khonapha esikhona lempilo ingutsheni le-Matadei Hospital, private hospital. Kusukisela kusasa amanye ama-teams ngaphandle kwempilo le-UPH babe le-mobile, okutho ukuthi babe behamba from one place to the next. Baza kuya kuma-clinics wonke ICT ze-therapy e-Rosecamp, bahlabe nabantu be-Zimra, bahlabe nama-institutions wonke amanye alama-health workers, ama-private institutions, ama-pharmacies, ama-laboratories, nama-private doctors, le-staff sabo.
Ubulawayo ukhangelele ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6600 uhlelo lwakuqala lokuhlaba abantu iSinopharm vaccine. Ubulawayo uthole amajekiseni aweSinopharm COVID-19 vaccine edlula inkulungwane ezilichumi lantathu 13,200, kuthi iMatabeleland North yathola inkulungwane phose ezithoba munemunye 8,610. iMatabeleland South yathola inkulungwane ezilichumi lanye 11,000. Inkabazwe yona ithole inkulungwane eziphose zifike ezilichumi lambili 11,800. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
EHarare lakho bekungesifanayo kuhlatshwa abongi labodokotela ezibhedlela. Ingcweti kwezempilakahle kanye lohulumende bathi umuntu wonke ofunayo uzahlatshwa lijekiseni okugoqela abaleminyaka ephezu kwamajumi ayisithupha. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Odokotela abasebenzela esibhedlela seParenyathwa babengabakuqala ukuthola ijekiseni le-COVID-19 eleSinopharm. Namhlanje, ngesikhathi uhulumende eqakathekisa uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni kuzisebenzi zempilakahle. Odokotela abakuqala ukuhlatshwa bagoqela udokotela Asaf Ziruma, udokotela Tafatwa Sikira, nodokotela Mnyaradzi Katiro. Izisebenzi zempilakahle ezifika inkulungwane ezintathu 3,000 eParenyathwa zikhangele ukuhlatshwa ijekiseni leSinopharm phansi kwehlandla lakuqala lwalolu hlelo oluhlelwe ukuthi ata insuku ezilichumi ezilandelayo. Okhokhela umsebenzi eParenyathwa uDokotela Tsitsi Magure uthe odokotela bakhethe ukuhlatshwa ukuze baphe ithemba lesibindi ezinye izisebenzi zempilakahle ukuba zihlatshwe lazo ngoba kungela ngozi ukwenza njalo. Umphathi ntambo wezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthi uZulu kumele alithembe leli jekiseni.
Is to exhibit the government's confidence in the Sinopharm vaccine.
Ijekiseni ye-Sinopharm ilungile kakhulu. Ngifuna ukulitshela ukuba uhulumende uyathemba ukuba ijekiseni le iyasebenza. Ngikhuthaza wonke umuntu weZimbabwe ukuba ahlatshwe.
Ekhuluma ngohlelo lolu, okoba umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Henry Matsorela uthi uhlelo lolu luzanceda ukuvimba ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
I don't know the criteria for giving the number of doses to each province.
Asikwazi ukuba banika njani izigaba zelizwe amajekiseni lawa. Inkuthazo yami kuZulu weZimbabwe yikuba nxa ulethuba lokuthatha leli jekiseni lithathwe. Ngiyazi abasebenza kwezempilakahle yibo abazaqala ukuhlatshwa.
First in line to get the vaccine.
Unkosikazi Siphiwe Mlilo ongumongikazi uthi ukhangele ukuhlatshwa leli jekiseni esithi uyalithemba.
personally ngizayithatha and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic.
Kodwa omunye njalo umongikazi unkosazana Melody Zitsi uthe yena usaselokuthandabuza ngaleli jekiseni ngoba engatholanga imfundiso eneleyo ngalo.
I-vaccine leyo itsho ukuthi yafika eZimbabwe angiyithembi. Mina personally angeke ngavuma ukuthi bangihlabe ngoba ngiyazi ukuthi yini. Ngoba any drug engenayo first yahamba kuma health officials and then the health personality ngokwayo besifunda ngayo ama-workshop ukuthi ihlatshwa njani, ihlatshwa umuntu onjani, ngawaphi ama-side effects. We were never given anything. Kwaphonga ukuthi kuthiwa i-vaccine sikhona kusasalayiniwe. Mina ngeke ngayithatha mina.
Uhulumende weZimbabwe uthi ukhangele ukuhlaba abantu abangaba izigidi ezilitshumi 10 million leli jekiseni elikhangele ukuthengwa kwele China, India, Russia lakwele Bhilithane. Ijekiseni leSinopharm lihlatshwa abantu phansi kohlelo oluqhubeke namhlanje selokho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ehlatshwe ngeviki edlulileyo njalo inkulungwane ezilikhulu 100,000 zabantu zikhangele ukuhlatshwa ngoba abantu kumele bahlatshwe kabili kuleli hlandla lakuqala. Lalolu hlelo olubone kusiza inkulungwane ezingamakhulu amabili zaleli jekiseni elivela kweli China. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Portia Manangazira umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala amane enkohlakalo aphathelane lokutshaphazwa kwemali lamafutha ezimota okwakumele kusetshenziswe kunhlelo zokufundisa abezempilakahle abazaqhuba ba uhlelo lokuhlaba uZulu ijekiseni ye-COVID-19. Abomsakazo we-ZBC labe phephandaba le-Herald divathi uManangazira uchatshangelwa ukuthi wachaphaza ingxenye yemali engena ku-$796,000. Owayengumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo laye ubotshwe nyakenye waxotshwa umsebenzi esetheswa icala lokutyaphaza imali yenhlelo ze-COVID-19. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube.
Bengifisa ukuthi ngithi kuya ngethusa lokho kodwa akungethusi ngokuba iyo impilo esiphila ngaphansi kwayo kusuka ngo-1980 ukuthi kuyebiwa imbheda yezibhedlela lamaphilisi kuyebiwa ngohulumende ofanele aphe abantu okokuphilisa kuyebiwa amabhuku kuyebiwa konke kusebiwa ngabantu abaphezulu ababusayo. Angikhulumi ngabantu abaphansi, ngikhuluma nje ngoba yena lo owebileyo engumuntu omkhulu kangaka. Kodwa ke vele ubusela COVID-19 kumbobani kabo soze kuphele nxa ngabe iZANU-PF lokhu isesihlalweni ngokuba ubusela leZANU-PF akuhlukaniseki, corruption leZANU-PF akuhlukaniseki, ukudiliza ilizwe leZANU-PF akuhlukaniseki, lawlessness leZANU-PF akuhlukaniseki, i-abuse of human rights leZANU-PF akuhlukaniseki. Banjalo bazahlala benjalo baze baphume embusweni. Ngakho ke nxa kufuna ukuthi kufuneka ukuthi kulungiswe lezi zinto zingenzeki kumele kuhambe iZANU, kulapho kuphela inotho yabantu beZimbabwe pepha khona ivikeleke khona.
Abaningi Ncube bathi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukulwisana lenkohlakalo. Kodwa siyabona ziyabotshwa iziphathamandla zikahulumende. Babotshiwe uObadaya Moyo, kathesi sebotshiwe uManangazira. Ngeke yini sithi ukuthi hayi ngempela kukhona uhulumende akwenzayo ngalolu daba?
Yebo kambe ukubotshwa kwabantu lapha lalaphana kuyibufakazi bokuthi inkohlakalo iyalwiswa lapha lalaphana, kodwa kayilwiswa yonke. Kayilwiswa yonke ngobukhulu bayo, kulwiswa laba lalabana ababili abathathu. Nxa ngabe ingalwiswa kahle inkohlakalo ngendlela egcwele ngakhona, akungeke kusale muntu lapha kuhulumende, bangaphela bonke abantu sebebotshelwe inkohlakalo. Kodwa ke ngoba dobha lo laluyana bachiya abaningi angeke ziphele inkohlakalo ukuthi kungabotshwa ababili abathathu ukuthi inkohlakalo iyalwiswa abantu izigebengu lokho ezisele phezulu ziseba ayikuchitha isikhathi lokho inkohlakalo kayilwiswe ngendlela vele egcwele ngakhona kayilwiswe kungakhathalekile ukuthi kuliphi ibandla kayilwiswe kungakhathalekile isihlalo sakho ilwiswe kungakhangelelwa ukuthi ukhuluma luphulimi yiyo indlela esizanqoba ngayo inkohlakalo kodwa nxa kusakhethwa ibandla okilo kumbe ifaction okilo kumbe lokho lalokuyana inkohlakalo izabusa kuze kube phakade iziphume emhlazani izani PF iphuma kungena abaqondileyo
umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso ye citizens COVID-19 monitor Amalunga ebandla leMDC Alliance alichumi lambili abotshwe ngomgqibelo eChinoyi ngesikhathi elungiselela umngcwabo omunye wawo akhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola esibambiso ngamunye i-$5,000 yebeyili inkantolo kamantshi namuhla. Abasolwa betheswa icala lokubuthana ngokungekho emthethweni besephula iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Izanu siphelelwe ngumphako. Hambe abantu abalichumi lambili bangabotshwa basehofisini yabo belungisa umngcwabo womfo wabo alikuboni ukuthi incele kuyaxhwalile abakwenzayo imigoqo eyafakwa nguhulumende wezanu PF yathi abantu bayanqatshelwa ukwedlula amachumi amathathu bendawonye kanti labo abangu-12 sebephinde baphula umgoqo uphi sibona ngani kugolomba inyoka isemlindini thina sesibakhangela sibona ukuthi bazaze bacine ngani ngenxa yokuthi akusikho emthethweni ukungenela abantu ehofisini belungisa ukuyangcwaba isihlobo sabo. Kambe izanu PF singenwe yini sisesaba izithunzi zayo ngoba abasathembi muntu.
Likala ngobandlululo elithi lukhona ekulondolozweni kweziqondiso zokwenqabela i-coronavirus. Inanku lithi kubotshwa amalunga enu kodwa awezanu kabotshwa. Selike lakhulumisana lamapholisa yini kumbe lohulumende ngalolu daba?
Lo umbuzo mbona ngani uqonda amapholisa lohulumende. Kambe nsuku zonke sikhankasa ngakho ukuthi kule selective application of the law. Nsuku zonke sisiye emakhothi abantu bethu babanjwa iviki yonke iviki ezimbili sithi sicela amabheyili basibhatalisa ama 30,000 RTGS umuntu omunye. Uhulumende uyakwazi. Sesikhulume lama-commissions athize sizama ukubatshengisa ukuthi kambe izinto ezenziwa ngama-junior magistrate kulungile na ukuthi isikhathi sonke bancitshe abantu ama-bail kube sesigcina si-applya se-high court. 100% of our appeals e-high court ayaphumelela. Lokho kukhombisa ukuthi ama-magistrate la atrenwa khathesi evelela ngapha eSouth Africa Fort Hare University lamanye ahamba nge-presidential scholarship ahlose ukuthabisa labo ababaphi imfundo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Kulife Talk kulamhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-coronavirus. Abalwela amalungelo abakhubazekileyo kuleli bathi abangezwayo endlebeni bathwele nzima ngalesi sikhathi sokugqokwa kwamamaski okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Iningi labo livame ukubala imilomo yalabo ababe bekhuluma, kodwa kuba nzima kulezi nsuku ngoba abantu bonke bayabe bevale imilomo. Kubika uBathabile Masuku.
Abalwela amalungelo abakhubazeke ekukhulumeni kanye lokungezwa endlebeni bakhalaza ukuba basengozini enkulu ngokuphathelane lokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 ngoba ama-mask esebadalela inhlupho ezithile kwezokuthola ulwazi lokukhulumisana labanye abantu. Unkosikazi Thariro Gurure omele amalungelo abantu abakhubazekileyo uchasisa kabanzi ngobunzima obubhekane lalabo abaphila lalesi simo ngesikhathi sobhubhane lwe-coronavirus.
Inkinga ezihlangana labantu abalokugoga kokungezwa endlebeni lokukhuluma yilowo mlayezo esilawo vele othiwo ukuthi mask up, kodwa yena esebenzisa into esingathi ngamehlo ekhanyele umlomo wakho okuba yi-lip reading ngesikhiwa. Nxa usuvalile umlomo wakho akusela esingathi yinkulumo phakathi kwenyu, so kuyamele ukhiphe laye akhiphe i-mask ukuze abone kumbe lizwanane.
Uqhubekela phambili unkosikazi Gurure ekhuluma ngamamask afakwe uphawu oluveza ukuba oyigqokileyo akezwa endlebeni.
Umfanekiso lo ofakwa phambi kwemask utsho ukuthi mina angikhoni kukhuluma lokuzwa endlebeni, so ukuze ukhulume lami sungasebenzisa i-sign language kumbe vula umlomo wakho ngubone njengoba ngisebenzisa engingathi yi-lip reading ukuze ngubone kumbe uthini nxa ungayenelisi ukusebenzisa izandla zakho ukukhuluma.
Unkosikazi Soneni Gwizi olwela amalungelo abagogekileyo uthi abantu abahlala labalalesi simo kumele babaphathise ukuze bazwe imfundiso mayelana nge-COVID-19.
Ngithanda ukukhuthaza ama-families ahlala labantu abangizwayo endlebeni ukuthi babancede kakhulu kathesi ngesikhathi se-lockdown down ukwenzela ukuthi babe bethole information ukuthi labo bazivikele ukuthi bengathathi igcikwana leli, ngoba isikhathi esiningi information le ayikho ku-sign language.
Umnumzana Effort Ncube olwela amalungelo oluntu uthi kufanele uhulumende athuthukise indlela yokukhulumisana ngezandla ifundiswe endaweni eziqakathekileyo okugoqela lezikolo.
I-sign language lulimi oluqakatheke kakhulu olukhulunywa ngabantu abaningi emhlabeni. Kuqakathekile ukuthi uhulumende aluvikele aluthuthukise abone ukuthi sonke siyalwazi siyaluzwisisa lufundiswe ezikolo, hayi kuphela lufundiswa laba bangezwayo laba angakhulumiyo.
Ilunga ledalela ephalamende ku-Senate njalo engumgcini sihlalo omela abagogekileyo edalela ephalamende umnumzana Watson Khuphe uthi bakhuthaza abakhipha imbiko mayelana ye-COVID-19 ukuthi banakekele abantu abakhubazekileyo.
Udubo lwephandemikhi nale ethiwa kona i-COVID-19 kukhathaza abantu abakhubazekileyo. Nxa singananzelela laba abevele bekhangela umuntu nxa ekhuluma ngoba sesigqoka ama-mask, siyaxwayisa bonke abantu abasebenza nge-COVID-19 bakhulume lalabo bantu, kunganceda kakhulu nxa kungabhalwa ama-messages analawo ne-dictionary elibaleka kuhle.
Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa watshela Studio 7 ukuthi ngesikhathi sokwethula kwezindaba kumabona kude ukhona otolika ngolimi oluzwisiswa ngabagogekileyo ekukhulumeni kanye lokungezwa endlebeni, ngakho labo balalo ulwazi nge-COVID-19. Ugcizelele ukuthi bakhona abezempilakahle abafundiswayo ukukhuluma ngezandla okuyindlela esetshenziswa ngabaphila lalokhu kukhubazeka ukuze babaphathise ngolwazi abaludingayo. Uthe uhlupho lungaba khona uma labo abezempilo bengafinyelela abangavikeleki ngoba kuyibo abenelisa ukuba phathisa ngolwazi ezigabeni abayizo. Ikhansili yakobulawayo yona ikhiphe umbiko wokuba iyananzelela ukuthi ukugqoka kwamamask kuqakathekile ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19, kodwa lokhu sokusenza abagogekileyo ekukhulumeni lendlebeni bengenelisi ukuzwa ngokulandela kumbe ukubala indebe zomlomo nxa umuntu ekhuluma. Ikhansili ithe iyazama ukuba abagogekileyo baqhubeke bethola ulwazi mayelana ngobhubhane lolu ngokubhala incwadi abenelisa ukuzibala, njalo isebenza ndawonye lenhlanganiso ebizwa ngokuthi i-Sign Language Interpreter, yona encedisa ukukhulumisana labaphila lalokhu ukukhubazeka ngezigaba ngezigaba. Imele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, abaphatheke kumdlalo wenguqu bajabuliswa ngombiko othi umdlalo lo ulako ukuphindela ezinkundleni ezijiyeneyo zelizwe lonyaka nxa umphathintambo uKirsty Coventry engavumelana lesinqumo esibikwa sithethwe ngabekomishini yeSport and Recreation Commission. Kubika uJoseph Njanji.
Kule mibiko ethi inhlanganiso elawula ukuqhutshwa kwezemidlalo elizweni ye-Sport and Recreation Commission isivumile ukuba umdlalo wenguquso ungadlalwa, kodwa lesi sinqumo kumele sipasiswe ngumphathintambo ogatsha lwezemidlalo uKirsty Coventry. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gokwarira uthi lezi zindaba ezijabulisayo kulaba abaphila ngomdlalo wenguqu.
Siza kukhumbula ukuthi umdlalo wenguqu uqhathe abantu abaningi sibili, okokuthi imuli eziningi kade sezivala indlala. Sikhangelele ukuthi njengoba kukhanya kuthembisa ukuthi uhulumende usevumile, sokufunakala njalo ukuthi labo abazemdlalo wenguqu beqoqeke njalo beyenze kwenzeke.
Wake waba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZIFA, njalo umnikazi weqembu le-Ajax Hotspur uSiphambaniso Dube uthi imvumo isingatholakala yokuba kudlalwe, kodwa umgoqo uza kuba zindleko ezidingakalayo.
I-problem nje ekhona ingxaki ukuthi sizilungiselele yini ukuthi sidlale, test ama-players. Angithi ayisukuthi iyenzakala khona kokudlala kuphela ngesizadlala ibanga lesizini yonke, angithi so kuyinto enhle, but kunzima nxa sikhangela i-cost aspect, because lapha nxa sikhangela ingxaki isempilweni again zabantu. Otherwise siyakujabulela, siyakuthokozelela ngoba isizungu nje sokuthi akusadlalwa, akusagijinywa, akusenziwani.
Umqeqeshi weqembu lesiwu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 uMaurice Mkwiti uthi umkhuleko wakhe ngokuthi udaba lokuba umdlalo wenguquso uzaqala udlalwa lungapheleli emoyeni njengalokhu kwenzakala nyakenye.
Thina abafundisi bebhora sidanile ngoba i-talk show silokhu siya phambili, silambile, abantwana balambile, ama-players alambile, sesinesikhathi eside lokho simelele. Sicela abeZifa, abe Sports and Recreation Commission nokurumende besincedise sibuyele eBoreni. Yimsebenzi wethu, akulo omunye umsebenzi, akula enye industry lapho esebenza khona phandle kwebhora. Siyacela.
Nyakenye kuye kwaba nenhlelo zokuba amaqembu adlala kusigaba saphezulu adlale ekupheleni komnyaka, kodwa kazisaphumelelanga ngoba indleko zakhona zingeneliseki. Ensukwini ezidluleyo inhlanganiso ye-Premier Soccer League izele imibono yokuba kungavuselelwa njani umdlalo wenguqu kusigaba saphezulu. Lokhu bekugoqela ukuba amaqembu ayehlukaniswe abe ngamaxuku amane azadlalela enkundleni yezine, kusithi amaqembu aza kuthelela imiklomelo eminingi kube yiwo ayedlulela kusigaba se-semifinal. Imele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Sizipheteke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus luqale ezabelweni zonke zelizwe namuhla. Umqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle uDokotela Portia Manangazira umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okutshaphaza imali ephathelane lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-coronavirus. Amalunga ebandla le-MDC Alliance alitshumi lambili abotshwe ngomgqibelo eChinoyi ngesikhathi elungiselela umngcwabo omunye wawo akhululwe ngenkulungwane ezinhlanu zamadola isibambiso ngamunye i-5,000 yebheyili namuhla. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.